ndaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokozo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesithathu mhlaka 7 lwezi 2018. Igama lami nguGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lamademokrats kwele Melika selinqobe elama-Republicans kukhetho lwedale e-House of Representatives, futhi ke elama-Republicans yilo elinqobe kudale le-Senate. Kukhangelelwe ukuthi umnumzana Superman Wanzira wayengumphathintambo kahulumende uzamiswa lamhlanje emthethwandaba. Wayemele athathe isikhundla somsekeli kasodolobho lakobulawayo ukuthi akucace okwenziwa ngumnumzana Dinashe Kambarami okumele asuke esikhundleni lesi.
Into yokuqala omele yenza ikubana udeputy mayor aresign, and then khona sizabona ukuthi senza njani ukuze ukhethe udeputy mayor, nokuthi kuyini vele okwenza njengamakhandela ngoba abanye badingwani kulokungazwanani.
Abantu abaningi abavunanga lutho nyakenye, ngakho-ke sebebhekane nendlala emangalisayo.
Uhlupho esinalo basakazi uhlupho hlupho olukhulu ngolwamanzi. Kusho ukuthi abantu nje baphuza emfuleni lenkomo, labantu laba abangenileyo bazihlalisa nje bahleli nje abalamathoyiletha kulazikolo.
UZulu wethulela iStudio 7 abhekane lakho nsuku zonke. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Superman Wanzira ovalelwe enkambeni yamapholisa eMatapi eHarare izolo ukhangelwe umiswa emthethwandaba namhlanje esethuswa amacala okusebenzisa ihofisi yakhe okungekho emthethweni. Amapholisa athi uMandi Wanzira wayengumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko wethiswa icala lokuqhatsha inkampani yemegawatt kungelandelwanga iziqondiso zomthetho kahulumende. Councilor Mlandu Ncube kaWard 1 kobulawayo uthi kazanga ayikele ngabomo ukuphatheka kukhetho lokudinga umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njengalokhu okuphume kweminye imibiko ngoba wayevele kwazi ukuthi ukhetho lolu aluhanjiswanga emfanelo. Lanxa umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Dinashe Kambarami ebikwa wayevumile ukuthiya umsebenzi lo ejiyela umlandu isikhundla lesi njengalokhu okwakukhulunywe inkokheli ye-MDC, uphinde wavotelwa ngabanye abantu abangamakhansila ukuthi abuyele kuso isikhundla ngomvulo kungela muntu abencintisana laye. Asizweni uNcube echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ngizwile la muntu kuthiwa kube lama-election but into engenze ngaphula out mina ngathi vela ngisa-contest it because why should I contest mina when I became number one kuma-interviews? How do you do an election umuntu elokhe engakabhali ugwalo lokushiya umsebenzi?
Bakunikile yini izizathu zokuthi bavumeleni ukuthi ukhetho lolu luqhubekele phambili?
Mina ngiphume umhlanganweni sesivumelene ukuthi hhayi kumele kulandelwe izinqumo okumele zenziwe ukuze kube sifike esigabeni sokhetho. The leadership ivumile, yikho engigcine khona mina khonapho. Sivumelene ukuthi hhayi akulandelwa ama-procedure wonke ukuze sese sifike esigabeni sokhetho.
Ngezinye indlela bagugubile abanye ukuthi bayenze lolu khetho.
Abagangileyo hayi khona ubuthungameli bephathi.
Abakhona ongathanda ukuba betha ngamabizo ukuthi yibade beqhuba lokho?
Hhayi, ngoba kungaphambanisa inhlelo zephathi because lami sengiqalisile ukulandela ama-channels zephathi ukukhuluma ukuthi hayi ihlelo kumele luhambe kanje. So at the moment the party is doing some investigation, so I cannot name people. Kathesi phela into esisakhangelileyo, into yokuqala omele yenzakale ikubana udeputy mayor aresign, and then khona sizabona ukuthi senza njani ukuze ukhethe udeputy mayor, nokuthi kuyini vele okwenza njengama-councillors ngoba abanye badingwani kulokungazwanani. Amanye ama-councillors bathi si-divided, abanye bathi asikho. So sisazama ukuthi sisondelelane ukuze idolobho liqhubeke.
Kulabanye njalo abathi okwenziwayo kokuthi ama-councillor avotele umeya yikho okulungileyo, yikho kwe-democracy.
kodwa okwenzakala ukuthi mhlana sibhale ingwalo zokuthi sifuna ukuba ama-candidate e-party from primary time, i-template lalilakho ukuthi umeya lo-deputy mayor labo-speaker be-parliament lama-chairpersons ama-committee azakhethwa libandla. So ibandla kaliphambanisanga lutho ngoba thina sivele sakusayina lokho ezincwadini zokuthi ikho sizakwenza.
Ama-councilor lisebenza njani lo mayor?
Mina engingakutho sisebenza kuhle sibilayo, bengingaboni ukwehlukana okungako. Ngiyezwa nje bekhuluma abanye besithi kulokwehlukana, kodwa mina ukwehlukana bengingakuboni.
Lo ngukansela Mlandu Ncube ka-Ward 1 koBulawayo okubandla le-MDC bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekuBulawayo. Kulabanye abantu abathi ibandla le-MDC lingutando kaliphikiswa, kambe kunjalo na? Ukuze sizwe ngodaba lolu, usithandekile Mhlanga uqoqele lomsekeli wesikhulumeni sebandla leli uMnumzana Bekuthemba Mpofu.
Akunjalo, thina sesakuvumelanayo ngelokhu vele njenge-party kuvunyelwa njalo ne-National Council yikuthi for ama-mayor ngokuqakatheka komsebenzi wangkhona kumele sibe le selection process engani i-comprehensive. So i-selection process leyi ayisikho ukuthi yayenzwa ngu-president, yayenzwa i-party bekhuluma labantu baku-community, bekhuluma lama-opinion leaders labo, bekhuluma lama-councillors njalo. So I saw i-situation yokuthi kwathiwa wena ngena abantu bacelwa ukuthi be-apply bekhulume ihlelo abalazo for that particular town. Nxa sebekhulumile ngehlelo abalazo lokuthi bazakwenzelani indawo leyo, usasuka khonapho usabuza amanye ama-opinion leaders. So I saw yokuthi yinto eyenzwa umuntu oyi-one. Njalo thina njenge-party nxa sokukhulunywe isinqumo ukuthi lokho okwenzakalayo esingakufuniyo ukuthi kusasa abantu laba nxa be-defya i-party or izinto ezinje bazadefya i-party even endabeni nxa sesithi bazitophe izinto ezingarayithi ku-council. Yikho sithi nxa i-party ngathi yenza lokhu, labo siyabesifisa ukuthi ngikhona labo belandele lokho okucelwe i-party. Ekuqiniseni i-party yiyo zokuthi izinto nxa zingasahambi kuhle, abantu abablame bona ama-individuals bablama i-party as a whole, and therefore i-party layo kumele ibonakale isenza izinto ezifunakala ngabantu abaku-community, opinion leaders, lama-councillors njalo.
Kodwa laphana kusenziwa wona lawa ama-interviews, ama-selection process, wonke umuntu wayengani uyavuma lolu uhlelo?
Bavuma, yes. Yikho okuqakathekileyo, wonke umuntu wavuma ukuthi kwezayenzakala kanje. Kungavunywa lokhu kube sokukhethwa abantu abakhethiwe kwesosiyakhethwa ku-council, kuma-council chambers. Wonke umuntu wayevumelana lakho. So abanye yikuthi bona babona ngani ukuwina kumele kuwine bona bodwa, not anyone else. So lokhu asuke sakuvuka as a party, ngoba ekugcineni i-party yiyo ezasolwa ngabantu.
Kwamanye amaphephandaba kuthiwa kuloku xabana kwezinye iinkokheli zebandla lakho, Nkosazana Thabita Khumalo loMnumzana Weshime Ncube, liyaludingisisa lolu daba njalo kukhona elikwaziyo ngakho?
Angazi lolo ngiluzwa kuwe, ngingalubala namhlanje, but angizange ngikhulume nabo bobabili ukuthi ngizwe ukuthi indaba yangikhona isukele ngabo.
Lo ngumnumzana Bekuthemba Mpofu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye ekoBulawayo. Ibandla lama-Democrats selinqobe elama-Republicans kukhetho lwedalele House of Representatives. Ibandla lama-Republicans lona lenelise ukunqoba kukhetho lwe-Senate olwenze lamhlanje. Ibandla leli ngelikamongameli Donald Trump. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, silobaba umnumzana Vumani Moyo oyingcwethi kwezombusazwe okhona ngale-ke eDallas, Texas. Besilayike lapha ecingweni sizwe ngazani kuthiwa ucingo lwakhe luqhumekile, kodwa sibona ngazani sebemtholile ecingweni. Singazi ukuthi ubaba-ke usekhona ecingweni, ubaba uVumani Moyo. Ukhona ecingweni baba Vumani Moyo?
Ngikhona, litshona njani?
Isitshone kahle mfowethu. Akusitshela ukuthi kuhamba njani ngokhetho lolu?
lolu laphe America.
Ye kunapo kuti siyabona ukuthi ama Democrats asezibambe sidukwini ku House of Representatives.
Ye kukhanya so kunjalo basa abakwazi kanga ukuthi kuyagcina kube ama nombolo emingaphi kodwa ke ukukhanya sebethethe i control ye house. Angithi kule House le Senate, hayi Senate ukukhanya nje iyasayizwa kuma Republicans, but i House isisiya kuma Democrats.
So konke lokhu ke kutshoni baba Moyo?
Okutshoyo ukuthi angithi iminyaka lemibili edluleyo konke bokuma Republican, khathesi okusitsho ukuthi hayi lama Democrats sele say sesenkundleni ibasebeyathatha ngathi isikhundla ezokukhokhela ama committee amaningi ukade khokhelwa ama Republicans angabe khangelene nezinto ezinjengokuthi manje ama Republicans bakade bekhipha ama subpoena besithi sifuna lokhu lalokhu lalokhuyana. So kade songama Democrats asebengakwenza khona oku ngoba abasebe pattern ama committee.
So uMongameli Donald Trump uzathini ngodaba lolu?
Kufanele into beyicampaigner etshela ama icampaign esithi hayi kasivoteni ama Democrats si adliwe. Yikho khonoko bengakufuni khona ukuthi kube lama Democrats ngoba ama Democrats angithi wala yena upresident ukukhipha ama return wakhe. Ama Democrats kathi sebengenelisa ukuthi bafake isuphina bathi sifuna ukubona ama return. And kuyabe sokungumthetho ukuthi uyabe kumele uthi awakhiphe nxa ngathi awakhiphanga kutsho ukuthi uyabe se sephambanisana lomthetho ngoba uyabe engasalandela umthetho and kungaba lama legal consequences nxa angala. So ama Democrats sebe kuleyo position kathi.
Siyakuzwa kakhulu ke baba Vumani Moyo uyingcwethi kwezombusazwe ukhona ngapho ke eDallas Texas ungadilela kusasa baba
kakhulu hayi laningadini ngomsebenzi omuhle.
Yelo ke ngumnumzana Vumani Moyo ingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye eseDallas Texas khonapha kule Melika. Abantu babhekane lendlala emangalisayo esabelweni seMatabeleland South ngenxa yokuthi isabelo lesi siyisabelo esingalazulu elihle njalo kujalo ukuthi ke kungahambi kuhle. Uzwe sizwe ngodaba lolu sixoxe uChris Gando weStudio 7 uxoxe loThandeko Zintimkandla owake waba lilunga ledale lePhalamende eGwanda.
Njengoba usitsho umnumzana Gande, Region 5 yi-region eyomileyo ephosibe yinkangala. Okuyikuthi lezulu lelelinayo kalini libe linengi lingaze line izulu ikakhulu endabeni zamanzi. Akula madamu amaningi bela madamanyana amancane okuthi abantu bavune lawo manzi, amanzi azidlulela nje abantu basale sebeze. Yikho uzafica ukuthi nxa sekufika lesi sikhathi somnyaka abantu sebedutshwa ngamanzi, izifuyo sezidutshwa ngamanzi, lalaba abalima ngokuthelezela amanzi abo abe semalutshwani ngisho ama-irrigation schemes ngoba na amanzi kasiwabambi labo kumele basibambele amanzi emadamu njengoba ngisitsho kuyingabe kungaphi kabakwenzi lokho. Yikho siyahlala sikhala kodwa siyakwazi indawo yethu yomile. Kumele senze imizamo ekalane yakabakhona emuva le oka i-give a damn campaign wenze siwabambe bona lawo manzi akasithovi mhlawumbe kuze kufike ukuna kwezulu elilandelayo. Indlala ivele izabulala abantu ngoba lokuvuna lenyaka isivuno sakhona ngenxa yezulele lasuka la laba liningi kakhulu izilimo kazivuthwanga kuhle abanye vele kabavunanga lupho. Ngako indlala yona abantu babhekene layo emehlweni.
Izifuyo ke zikhona esezicuba?
Ye kunenzakala ukuthi kwezinye indawo thize zingabe sezicuba. Lanxa nje mina lapha ebengikhona ekhaya hayi zisesengconywana. Zihluthwa nje yiwo amanzi ngoba amanzi sokumele kwezinye indawo kuphanjwe imithombo kodwa hayi zona ziyakhanya ukuthi akuphe ukuthi kuzatshwala zingagcubanga indawo eziningi ngoba nakomile lotshane akusekho lezi fuyo sezithwele nzima njengoba labantu abethwele.
Zona inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje zikhona yini ziyapha uncedo na?
Inhlanganiso eziphathisa uZulu bezizinengi ngensuku ezedlule, kodwa ke labo sebemadolo nzima eqinisweni abaningi abona sebavala iminyango yamahofisi abo. Isizathu hayi kasisazi kumbe ukudinwa kwabo laba abanikunceda kodwa idona fatigue kumbe kukhona abakuswelayo, kodwa eqinisweni ukuthi zikhona nyana lezi eziseleyo kodwa zibuthwani zandelwa ngabantu abafuna unceda. Bayazamazama khonoko uncane kodwa hayi akusafanani la izolo. Kanti lo hulumende wabona uJombe ufile yibo kwenza ukuthi abantu babulawe indlala.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ngesikhathi lesi kome kangaka baphila njani abantu, badlani ikakhulu umuntu evuke ekuseni lisiya tshona?
Ngike ngatsho eminyakeni edlule ukuthi kwesinye isikhathi ungabuyathalaza uyafica ukuthi abantu laba engxe baphila ngomusa kamlimi.
Lo umnumzana Thandeko Zintimkandla obekhuluma lo Chris Gande weStudio 7. Naku okwethulwe ngamaphephandaba kumbe singakaliniki khonokho ke sike sizwe ukuthi abantu bathini kustudio 7 abasithumezele imilayezelo yabo kuwhatsapp kunombolo ethi 011 202 465 0318. Ngizayiphinda futhi 011 202 465 0318. Nxa ufuna ukusithumezela umlayezelo ufitizele khonokuyana phela okuyi-audio bese usithumezela ke sizwe ukuthi uthini. Ake sizweni abantu bekhuluma ke khonapho.
Alinjani basakazi? Ezimbabwe kuzima. Mina ngihlala eMzingwane kuward 8. Izinto zenzima lalapho nje, kuwe izinto ezikholwayo abantu bezana uPF njengo councilor okithi lapha very corrupt. Uyapha abantu umumbo bese sithi la phanele abangivoteleyo bephane ngamasaka 444. Kodwa labanye angisakazi ukuthi wazi njani ukuthi uvotelwe ngoba. Kodwa u-member of parliament wethu uMayihlomi hayi indoda ekhaliphileyo, indoda esebenza kubani iza kulungisa konke lokho. Lezi zinto ziyadula, zithengeki, imigwaqo ifile, akulanto ehambayo. Sicela ngani bangazama ukwenza something abantu bezana uPF la.
Linjani basakazi abahle, mina igama ngami nguPaul Love, ekhaya ngibuya eFlaphozi ewanezi esigabeni senyezo. Thina lapho uhlupho esinalo basakazi, uhlupho olukhulu ngolwamanzi. Kusho ukuthi abantu nje baphuza emfuleni lenkomo, labantu laba abangenileyo bazihlalisa nje bahleli nje abala ama-toilet, akula zikolo, akula sibhedlela, akula clinic, akula ma-shop. Abantu bahlangabezana lohlupho olukhulu kakhulu kuleya ndawo. U-MP wakule ndawo ababonakali, abaveli. MP wakhona msho ubonakala nje ngesikhathi samavoti ezokhankaza. Akula nje into ayenzela abantu. Imigwaqo lokhu wagcina ukulungiswa ngesikhathi sikaSmith eseregime. Until now abantu bazamela nje ukuthi bacande nje izihlahla nje ukuthi bakwazi ukuhambisa imoto zabo. But kuyavotwa nje iminyaka yonke, abantu bayavota balaba MP baloba council. But ayikho nje into abayenzayo laba bantu, ngabantu nje ngocouncil laba MP ngamagama. Ngiyabona.
Ye laba ke ngabantu abakhulumeke kuStudio 7. Siyabonga kakhulu ukuthi liyasixhasa nje lisithumezele elifisa ukusithumezela khona. Sike sibone ke ezivela endaweni ezithiyeneyo zomhlaba jikelele. Sibone ke okokuqala amagoda kwele Sudan athi kumele ilizwe leli livimbe ukuthengiswa kwentombazana eliminyaka elithumi lasithupha okwenziwa ebulenjini bokuxhumana. Isizalwane seMelika umnumzana Caesar Soyak owabotshelwa ukuthumezela amabhomba abalandeli bebandla lamademokrats abagoqela umongameli owayengumongameli umnumzana Barack Obama sisentolongweni kulandela ukwala kwabathuthisi ukuthi ahlawuliswe isibambiso sebheyili. okwamanje isizwe ke isizalwane seZimbabwe esikhulume laso lamhlanje. Lamhlanje ke kuhlandla lethu lapho esixoxa khona lesizalwane seZimbabwe silobaba ohlala eWashington State khonapha ke kwele Melika. Uthi sizwe ukuthi silobani ecingweni khona manje. Linjani mntu omdala?
Hayi, siyaphila sibili.
Igama mbani ba?
Mina nguDr. Sam Sabelo Mhlanga.
Aha, ekhaya lidabuka ngaphi?
Ngidabuka lapha esigodini.
Ye, esigodini ngoba khona kombizinkwe ngaphi ngaphi?
Hope Fountain.
Lapha singathi uyenzani? Washington State.
Dingle Church ekuthiwa yiBread of Life International Fellowship. Sisebenza labantu abakhona khona ama-immigrants, lama-local Americans around. So what we do, we share the gospel, but at the same time sihamba sitshengisa abantu impilo zabo ngoba ifuze befuze betholakale bengena endaweni ezinjengeze okuthiwa ngapha kuthiwa ngama-home based care. Kulabantu abalama drugs ama homeless abalama abayenza ama drugs abangalazindlu so lapho esikhona ke siyaba cancela siyabanxusa ukuthi bebuye sibatshele ngezinto zikaNkulunkulu.
Lisebenza libangaki kukhonoko baba Mhlanga?
Yilabantu engisebenza laba abayi 7 aba full time.
Yeni
bese kusiba lama organizations esi interacta nawo esihlangana nawo.
Kunzima kanganani ukusebenza labantu abangani bathatha izidakamizwa?
Kunzima kakhulu Dube ngoba abantu nxa unjalo ingqondo zabo khayani vele ziyabe sezilahlekile. So ukuze umpisele emuva umnikeze impilo futhi le wayezenza engakabi lawo amalokhuzana ama-drugs engakathatha ama-drugs it takes a long time ukuthi kuthiwa yi-rehabilitation but isikhathi esiningi siyabanikeza ke khonokhu ama-training nama-teaching akhona ukwenzela ukuthi bebuyele njalo beyohlala lokhu ababekwenza. Kodwa kule spiritual, it's a spiritual matter. Esikwenzayo ke ukuthi nxa abantu sesiba kulo into le ngeyomoya but kulokhu okufuneka ezibhedlela ngoba bafuna imithi. Thina sigqila kakhulu lapha kulokhuzeni kwezomoya then nxa sesiba khanselile sesiba khulume labo kuhle sesibabona-ke ukuthi hayi ukuthi lo ukhanye ngani sephezulu kwe-spirituality sokufuna lokhu sokuyikwini sokuumkhuhlane bese sibanikeza sesibathisela-ke kuma-hospital kuma-doctor.
Singathi-ke isikhathi sesiphelile baba Mhlanga, ungagqiba khonapho ngamafishane.
Ngibongile kakhulu Dube, imisebenzi esiyenzayo ngapho mkhulukazi e-America la sihlangana labantu abaningi kakhulukazi so ukwenzela ukuthi ivangeli lisiliqhubekele phambili but bese also sisenza sincedisa abantu so siyabonga kakhulu ngohlelo lweni lo elilwenzayo.
Siyabonga kakhulu ke Emhlanga. Lo-ke ubaba-ke uSam Mhlanga Gasela udabuka-ke esigodini kodwa kwamanje u-Bread of Life International Fellowship ungadinelwa kusasa ba.
Hayi, sibongile kakhulu Dube.
Namhlanje ke kwezomculo silononoza. Nonoza kunjani mama?
Ngiyaphila baba njani?
Siyaphila kakhulu. Ibizo lakho vele mbani?
Mina nami ibizo nginguNomsa. Ngiyavuka esigodini kodwa ngikhulele koBulawayo kakhulu. Ngafunda khona.
Yes, ngathi uMasibanda eh?
Yebo, ngakwaSibanda uMadawi. Muvodloza isibanda esikhulu, Makhoba.
Awuboni ke. So ke akusitele ukuthi wazalwa nini, njalo wazalelwa ngaphi, wasukhula njani?
Ngizalelwe Empilo, ngakhulela koBulawayo, ngafunda eNyamande Primary then I went to Sizani High School. Lapho engiqalele khona umculo ngiseNyamande Primary then I went to Sizani High School nakhona ngikuschool choir khonale.
Owenza uhlabele sibili kuyini?
Ekukhuleni kwami ngikuthanda ukucula kakhulu, bengicula esikoleni, ngicula nasefontweni. Konke uma ngifika lana eGoli ngahlangana nabanye nje abantu abathanda into zomculo and ngakubona ukuthi especially thina abantu abakumama emasontweni kasilinikezwa ithuba lokuthi sipreke. Therefore lokho kwangenza ngaqinisa emculweni ngathi hayi mina I'll spread the word of God through music.
So singathi iqembu lakho kuyini?
Libiza ukuthi i-Divine Worshipers.
Seli lama albums amangaki?
Ine album yokuqala engikhiphe manje this year ngo-March.
Bengilalela sibili
album.
Yeah, bengilalela sibili ingoma zakho ngizwe ngizithanda kakhulu. Leyi akusitshele ukuthi ijoni. Usitshele lapha-ke ujangani lapha.
Lapha iculo lithi umhlengi wami. Likhuluma nje ngezinto zonke ozenzelwe nguNkulunkulu empilweni yakho emva kokudlula ezintweni ezibuhlungu, but uNkulunkulu wabeya kusihlenga kulezo zinto. Ma lapho ngesikhathi usitshele ukuthi abantu bonke sebekuhlamukele, but uNkulunkulu yafika kusihlenga ezinhlungwini oyebunzimeni obhekane nakho. Ilo lelethi unyazi khona umhlengi wami.
Awubone-ke futhi kulale yifuthi akuyizwa ukuthi ithaya njani siyabona ukuthi uyajaya sibekuzwayo. Lapho ucula ngani nonasa?
Leli culo lithi sizojabula naye. Lapha-ke ma uNkosi uJesu sibuya sizojabula naye sonke, ma esefikile lezo sithatha sijabula njalo sigida naye. Sijabule nje sesimnqobile uSathane ngokunqoba esikwenzileyo, hhayi sizojabula kakhulu sigide naye uNkosi uJesu.
Kukhanya sibili uyajaza sibili okuzwayo sibili nxa sikhangela lapha ngoba silayinye futhi silo munye umculo wakho olow uzasitshela-ke ukuthi kutshoni khona.
Leli culo lithi yimi na. I-answer, impendulo izothi yindaba yesono. Ngithe ma ngibhekisisa konke okwenzakala emhlabeni wonke, umhlaba wonke ujikelele, ngabona ukuthi sokugcwele isono, kugcwele ukubulalana, ukudlwengulana, i-satanism, abantu bayavukelana, konke nje okubo okugcwele ngaphandle. Ngathi konke lekwenzeka nje ngendaba yesono.
Ye, sicela uvalelise uZulu mama.
Ngithanda ukuvalelisa uZulu ngiphile ngicela lisixhase. Igama nginguNonoza, ngihamba le-Divine Worshipers. Njalo ngibonga uKhosa Chuma ongiyomprodusileyo ngaze ngafika kulesi simo engikiso. Ngibonga ne-Pilgrims.
Sawa kakhulu-ke Nonoza, sikufisela inhlanhla sibile empilweni.
Hayi, ngibonga mina.
Kukhulu-ke Nonoza utshaya isibili kwazivela lamhlanje singakehlukanisi lukandaba kodwa sikhangele udaba kade likhokela lamhlanje. Ibandla lama-Democrats kwele Melika likhanya yilo selizibambe esidukwini kuma-House of Representatives, futhi-ke elama-Republicans lokho lizibambe ku-Senate. Okukhangelelwe ukuthi uMnumzana Supermandi Wanzira wayengumphathintambo kahulumende uzamiswa lamhla-ke emthethwandaba. Siluqoba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje. Oliver Lisa-ke injabulo. Umthebo sithembayo uGibbs Dube.